sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngela kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Cabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxosha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
So we are questioning basuki babanjwa kodwa kazi ukuthi babanjwa ngamandla. Le namba le ikhunywayo isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya ezibhabhapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifakwa ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ababhinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Uyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Cabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Cabangu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutho ukuthi vele abakuzamayo khona kuza babekufayela ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathesi ngenxa yokuthi okusukume uChabangu, but isikhathi sonke lesi bebendawonye. Ungakhanelisisa kahle angazi ukuthi isi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibo abazihlulekelayo yini, ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze iyitshonisa wes iyenza bakhanyise ngani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi i-coach ilahle ithi sisimabili kuzabazima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke loShabangu bebhetshele uShabangu. So lokho abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina, but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela kona ngani alokuphiliza kakhulu into enzawo ezingazenzayo, ngoba lokho abakwenza nje kuthi zambusha idlovu ngempamo.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu, singabona na uShabangu esiba ngumkhokheli welinye cele lebandla le-TCC?
Angaba umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulezinzuzo ethize njengomonzora, but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisukume kumbe liphakame. So kungaba khona okokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe emuye ozithatha zalezi mali zephathi. So mna mbona kuthiwa isiyena uChabangu akwenzayo into ayayifuze yenziwe ngama-elders abadala bephathi, kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uChabangu omunye wabo uhamba labo ngasosibonile imifanekiso emilo Chamisa asomuntu ukuthi bangaphika ukuthi abamazi. UChabangu usukube njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayeza ngayo. Kufuze uboniswane ukhulunyiswane njengathi siyayizwa kangunguzwa nje ukuthi uChabangu bake bamncathe babangani basondela kuye. UChabangu amengele i-GDP yena akubuyikelwe kuma-structures e-MDC Alliance, kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko akufuna kodwa ukuthi angaphakama iqembu lakhe phakama hayi iyaba nje into kangazole ukuthi imali ukuthi afayesikhomezayo.
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Cabangu sike sabona isiba losekelo, abantu baqala nje ngamunye ngamunye ukungani bayambalekela. Ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu njengoba ubekhala ngokuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu? Ubona ungani singambona yini esibalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo?
Hayi, usekelo alungele lokho ngendaba ethi ipolitics yeZimbabwe seyenza abantu babayamazombi, yenza abantu bafana njengabo tekoloji ukuthi abuthumayele umhlubulo umenzeni eyalokeke lalela wona njengomuntu wakhe njengoboso wakhe. Abantu abaningi kupolitics esiyasikutsho kwezindawo ukuthi abantu abaningi sebeyongabondova ngoba lo muntu abamkhonzayo sebemkhonza ukuthi lobeke ilizwe senzani. Abanye abantu abangeke bachiya uChamisa balandela uChabango. Lo uChabango ekhamba ngobuqotho ngokuthi isekelo sombuso wewandla labo asizange silandele ngendlela, kodwa bona abantu into abalayo ukuthi basebekhonza kuyafana lakathi umlanga wakho uyaphethe uyale, kodwa bakhona abantu abamlandelayo besithi hawu ubaba umlanga wakho. Yona ngendlela yokuthi ipolitiki yeZimbabwe seyenza abantu abangondova nje abaphongulandela ebehlukuluzwa kanjani balandela, angeke abalefoloyi or labalandeli angabahuga uChabango ngoba abantu abakupolitiki yeZimbabwe baphongulandela umuntu abamkhonzileyo.
Umnumzana Mzacangulube uhlaziya ezombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya. Watholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula, ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezitoba mnemunye ezinhlanu zingeza kobulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kulakwashe Munsaka.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo. Ngithemba la kubona ukubana amabandla wonke asiriya sikakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke ayigijima phansi laphezulu ekhankasa. Siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC. Wonke uhamba kakuhle ngokuthula. Okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lehlelo. Yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu leZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazala nkomoni sengakafiki kuma-election. Kodwa hhaji ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancenga bakhombisa abantu kakuhle and kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa.
Ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga? Kuyini kathesi okungayenza ukuthi linqobe?
Ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye. Labo ababe campaigner ngesikhathi sisiya ku 23 August esithi ngama harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo. Abe-TCC isikhathi esiningi babe khuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe. Ngakho ke abantu begijime bethi hajhi ungcono sihambe khona ku-TCC njengoba umongameli wabo uyanqoba. Kodwa kwakhathesi sokumgceke ukubana hayi i-TCC isehlulekile ukubusa leli lizwe okweminyaka elandelayo. Ngakho-ke abantu sebesithi hayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama-correction sihambe ibandla leZANU PF ukubana kube yiphetheni umongameli ZANU PF MP ZANU PF. Ngakho lokho sizwa sile temba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina. Sebebonile abanye ukubani ibandla ele triple C lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke, ikanti babe bambe khonapho kuphela abawina khona. Ngakho ke abantu hatch sebelungele ukubana bekhulume kakuhle, ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo. So hayi, ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-Triple C kukhetho lwelunga ledale lephalamende, umnumzana Prince Dube Kuspanda.
The Voice of America.
Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempela sonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale, kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamandla ngabantwana abalabazali abangapha e-South Africa abangayiyo ekhaya ku-holiday. So iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali umnyaka uphela kumbe amanye ama-holiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi. Into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abanama-passport, so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona. Ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark, isisele question mark ngoba i-South Africa media they are always blowing izinto out of proportion, ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe. Ngenza ukuthi eZimbabwe kulo muntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi. Yes, abantwana bangaba khona siyake sikubone kungaba liqiniso, kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso. Plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwaba bakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngabantu abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lona lolo. Uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso, njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu-124 kuphela abacaphe bengelabazali, kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla. Uthini wena ngalokho?
Ya, ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhulumayo kuliqiniso. Le number leyo ngamanga lekhulunywayo njengoba ngitshilo nje phambilini angeke kube namabhasi ayi-10 ukuthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe la ma-passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana. Ngikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe, of course lizwe lethu lingcolile, but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho. So ukubanjwa amandla bebebanjwa amandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba nishilo bayeze ku-holiday ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya ababuya ngayo. So kube unfortunately basuke babanjwa, kodwa kasi ukuthi babanjwa ngamandla le namba le kunya isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya eZimbabwe ngapha mase ube South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo. So hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke le yaqiniswa, mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki, but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolile isikhathi sonke.
Umnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Johannesburg.
MC says
selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhadalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7 malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 p.m. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho ukuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zwimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Hayi, thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele i-America malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamele ugawule eswele i-America ethena i-America ngabathakathi. Ubasebenziselani imali yabathakathi ogawule? Bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le? Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phansi imali yasi-America. I-America naleyo abayisolayo. Hayi, sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo, sikhathele. Sikhathele. Pela ngokuhla legangeni siyahamba legangeni sibolele egangeni sifele egangeni. Akunzima lokwagidi lo. Kanti ngubani mpela umuntu ozaze asimele nje khona phana eZimbabwe asikhiphe edakeni lonomi sigile?
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Siyabezwa othuma labogawule bumele iZANU-PF, ogawule bezibe uNkulunkulu uzobona i-America. Kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe. I-America ekwenza sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona, but uMnangagwa bamela amaZimbabwe. Manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa, hamba ngendlela yokuthi akulanisebenza kulani eZimbabwe. Thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokhu bedlalisa imali, bedlalisa imali yedwe khona. Into yenziwe i-America right kakhulu. Gawule yekele ukukhulumela uMnangagwa, lingamasela lo.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibing ngelela labalaleli. Hayi, ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula, kuyafana as long ibandla lakho lisidlizana uPF kuphela, vele uyathwaliswa nzima. Sathi sibatshela ukuthi uChabangu usetshenziswa izana, abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo uChabangu, lama audio uChabangu bephoroniswa ngo speaker labo Scott indle Harare, lithini ngabo linade liba supporta naliphoroniswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni, ibhadalisa abantu lizozwathwa sesithela yonke into lokunyathela eZimbabwe. Uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga ama chicken in la ma 10 kg benika abazali bethu. Abazali bethu bahlanya ngezano kathesi ilizwa lisela mali. Akusila ama resources amanengi kakhulu eZimbabwe lapha, but imali yakhona idliwa yizano PF. Konke sokufile sebezaphuna imali kithi bese safise bekhweza izikulu fees, bekhweza ama target, bekhweza lisafe line lalihlanyiswa ngama chicken in la ma 10 kg. Ngathi litshela thindi sehlupheke emazweni badala bethu, ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupha abuya kanye sokuzavota. Alizwisisi lokho elitshelwa amanga ukuthi le Second Republic livotele izano PF. Lizazodubeka kuzowoma izulu lingana manzi, ligcine siyathenga amanzi ngama 5000. Lizaba strong ama dollar vele lo ngokuyisanda sezana uPF kabuye eZimbabwe ngoba izana PF bayinyanya njengoba lisizwa sebevalwa ama visa. Nyamangala uGawule sesithi khona khona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana. Mina engikhulumayo la ukhulu wami wabulawa etholotshele, asilazi ithuna lakhe, but uyethola uGawule ekhuluma ngathi awuquthile. Thina sikhala ngezana yasiqedela izihloko zethu, yazi uGawule yanginyanyisa njani. Kuyinokucujungulwa ngezana uPF, izana PF yayirepo gogo bethu, ibachisa ibabulala. Namhlanje abanye bathi kutshela ukuthi yeye uBhururu hamba jikele egodini elinje lethuna ngabalazi. Ubungulwane kuzana uPF Gawule ungasinyanyisi thini?
Studio 7, Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo Gawule laba labomthuli bonke labo izani yonke jikelele. Uyabona ngiyamuzwa uGawule uyalwa 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 ngento yenziwe i-America. America right, America ibulala abantwana abayeGaza labathwa bona bale nhliziyo yini. Yazi ngiyafisa ukuthi ngabathwa lokho okwenziwa i-Israel khona ePalestine ngawo kuthi kuyatholakala ithuba kuthi alilizwe lingasenzeka kube lula, ilande bona nje iCabinet yezanu yesahla bahlanganisa imhlanu yabo yobusuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela nokuthi bebidlize ne-TPC bengabochabanga nabophugeni bonke nje ukuthi akuyatholakala umuntu lamandla e-Israel evele bathela ibhombo bonke befe bonke bonkanti bezanu laba abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zivutha amalanga okojwabeso le-America bengabevele bezibolele bona ngokwabo izandla zabo zolile zigcwele igasi abantu bachiswe edibi ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwa amalanga othi sibele e-South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabesuthi athi singayindawo ngathi bengafa abantu bezanu bonke njeza kugaleza
hayi mahlabezulu linjani linjani njani hayi i-budget yabomncube le ebandla lakhe libusayo hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilini bona sebafuna ukubathathela iimali zabo hayi madoda kuyehlula ngombuso lona bomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo jelasi abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthina basenachoyisi ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa iimali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa ziyatshontshwa iimali yamabhiliyoni namabhiliyoni isektha nayo ikhipha iimali ikhawuntwa lo namatriliyoni isektha kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele iimuli zabo lina lihluleka ukubasiza kodwa selifuna ukubasesha ezikhwameni hayi madoda udodi lo siwuzwa kulele lizwe la uzomuntu agijima uvota vota tihihi ebandla elibusayo lezanu lakhulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
bakuchabanga le nto elibusolelayo nakalimazi ningamsola ngobuningi bantu besentelani lisuke emacandeni esibhedle lapho kumele lizwana lingavumi ezinye izinto lingathi funapha ezaluphiye kuzikhokhele lani yezinto ezilekuchaba ngurayithi urayithi sincindezele vele from kachana
studio seven umathitita bathi sizokhala kusizongubani na ngamachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kuphela sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe lelo kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze le nto echayina siyafa ngothuli lapha ewani siyafa ngamalungs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yona inhlangano sayivotelela yona lokuthi isiphathe ngalindlela sithumela amachina azosibolala ngedust ngathi siyakhuluma kufanele sibulawe manxa siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
studio 7 studio 7 hey ya umthembo kumayo hey intimo babugavula muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa usubhe masanshinje folo masrika kati manje maye kwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF nababengabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabula etsholotsho bayakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalowo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo ngalowo babuchuma othi indaba leyo yokuthi abantu batekiselwe imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igovernment yangkhona injani sibile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi government ezanu p f hayi sarendi hayi asazi nanizobona ngkulu
studio 7 livuka njani ndivuka njani studio 7 heyi kunzima emhlabeni heyi ngizwa lo baba ugawule lo ukuthi yena kwenziwa yi-America kubuhlungu kakhulu kubo-Israyeli le ubona into eyenziwa yi-America e-Israyeli le into eyenziwa igugrawundo ke emandebeni ebantwini bakube eduze lapha uthini ngayo yamphatha njani yena kuzwa into esekudenile zisela ntu buhlungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba ababulawa yi-ZANU PF akanamanhlone umuntu omdala
linjani kwi-studio 7 linjani lonke kuzindawo zindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kabuhlungu kayo liyangikwatisa into eliyikhulumayo vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi whayi lina ligxeka i-ECC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni whayi lina lingabambani le-ECC likhiphisa kuphela whayi ligijimele i-ECC e-ECC iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa
lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lePhalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotsha kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Denmoyo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izanu and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo? KuseZimbabwe bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lonalelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama-recalls ayenziwa nguChabangu. Lama-recalls, according to Chabangu, enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu. And so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube la ma-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU PM ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics singathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni. Mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo nguntungamili Nkumo.